hayi khona kuba njalo sibili abantu babekhala but njengohulumende obusayo imizamo yabikhona ukuthi konke khonoko kutholakale. Andiyakwazi ukuthi athi isi-challenge khona ngemali i-forex but uhulumende uyazama ukuthi imali itholakale i-forex through ama-export akhona. Iminyaka imizamo ekhona kuthiwe ukuthi imali itholakale e-forex ukuthi kuthenga amafutha. Hayi inhlupho zikhona but njengehulumende ekusaya akula we can't say ukuthi sephele ngamaqhinga. Amaqhinga akhona ukuthi into zitholakale zonke lezo.
Kodwa nxa libhodabhoda khona ngapho eMatnorth, abantu bathini ngempilo le abayiphila kathesi langezomnotho welizwe? Balethemba lokuthi uhulumende uzalungisa yini lokuthi kuhle ukuthi bamvotela uMongameli Mnangagwa?
Ya, ithemba likhona. Ithemba likhona ngoba kathesi sikhuluma kanje uMinister of Energy uFortune Charles imizamo ekhona ukuthi bekhulumela be-Eskom bebhadale izimali abazizibhadalisa ukuthi bazithola amagesi avela e-South Africa. Amafutha awezimota lawo futhi imizamo ekhona ukuba kuhlanganise imali yakwamanye amazwe ama-US dollar ethengwe. Ukukhala kwabantu awusokuswelakali ngoba ngeqiniso sibili asingeke sithi into zinormal njengasuku zonke. Inhlupho zikhona elizweni kodwa inhlupho ziyaceda phela, inhlupho azizadala ukuthi ziphele. So zizaphela one day. Ithemba bakhosilalo sibili.
Sesikhangela edolobheni le-Victoria Falls siyabona ukuthi kulezethekeli akuzikhathazi ukuswelakala kwamafutha lamagesi.
Ya, akuzikhathazi, kuyazikhathaza. Kodwa kubuya lokhu ezibuya. So asifithile sibili here and there but not to the extent especially singaqathanisa i-follows lezinye izindawo zeZimbabwe. Hayi, i-follows isathe lokungcono. La magesi ahambayo yebo kuhamba yahamba kodwa-ke singancathi sixoxa lamanye amadolobha thina ngapha singcono. So ama-tourist sibili izivakashi zana hhayi lokhu